Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minwembili 79 abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Kwabhubha abathathu bebulawa i COVID-19. Umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe estokisini izolo ngemva kwenyanga eyodwa elengxenye bathi abasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Akula macala edevele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa ungakathonisiswa.
Umeya wedolobho leGwanda uCouncillor Jayston Majale uthi akusiqiniso ukuthi usetshiye ibandla le-MDC Alliance waya kwele MDCT njengalokho okuthiwo yilelo bandla.
Hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJayston Majale, angizange ngitshiye ibandla le-MDC Alliance eliyilo elandithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi afika phose ithoba minwembili 79 abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Kwabhubha abathathu bebulawa i-COVID-19. Lokhu sokukhuphula inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6638. Asebebulewe yilesi sifo sebengamakhulu amabili alesithupha 206. Keli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe yiHigh Court izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa elengxenye bathi kabasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo wokulwisana lenkohlakalo elizweni. Ababili laba batshele intatheli izindaba izolo ntambama ngemva kokukhululwa ngesibambiso sebail ukuthi ukubotshwa kwabo lokuhlaliswa ejele okwesikhathi esingaka akusoze kubethusele. Ungarivume uthi kubalulekile ukuthi umkhuba wenkohlakalo kuhulumende uluyiswe ukuze uZulu wonke aphile kuhle. UChingono laye ubonge uZulu weZimbabwe kanye labakwamanye amazwe ngokuchuchisa uhulumende ukuthi abakhulule. UChingono loNgarivume babotshwe ngontulikazi besetheswa icala lokutshotshozela uZulu ukuthi abhikitshe ekupheleni kwenyanga kantulikazi. Ibandla leMDC Alliance lithi liyakwamukela ukukhululwa kwababili laba. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi bafuna iziphathamandla zebandla labo umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Kurawone labo bakhululwe ngoba bengelacala.
Siyadumisa njalo siyathokoza ukuthi amajaha amabili ama human rights defenders uHopewell Chingono sekhutshwe ngebheli ye 10,000 RTGS. Ubaba Jacob Ngarivume laye sephiwe ibheli ye 50,000 RTGS. Sikubona ngani lokho ngumbhedo, outrageous bail. Kungenani siyathokoza ukuthi sebezahlangana lemoli yabo bayelatshwa bake baphumule ukuhlala lesigebenga labantu ababulawa imikhuhlane engapheliyo. Siyakubona mhlophe ukuthi ukukhutshwa kwabo ngamaqinga ezanu ngoba sesaba amazwe akhululekileyo, iWestern Bloc yababhalela incwadi elukhuni, le South Africa layo futhi iyeza ize kuluma lo Mnangagwa la manya ma stakeholders konke lokhu sebe hlonipha sebe lenhloni sebe gijima ukuthukulula inyoni edibotshelwe ukwenzela ukuthi abe befika bathi sebenze wonke kodwa amabhela angikhona makhulu kakhulu ngani ngabantu abaphiwa amacala okubulala abantu siyabonga ipressure evela eZimbabwe kuma human rights defenders kuma political formations kuma women and youth and students and the individuals as per se siyabonga kakhulu ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi ungaba lesilonda wena isilonda leso sikumuntu wonke your injuries our injury
kula malunga ebandla leno alokhu evalelwe agoqela usikhala lokura wone lithi ngalokho
silethemba ukuthi abantu laba sebethukile njiko ke selibona sibegijima sibetatazela akulamacala edevele bebotshelwe wona ngoba umthetho uthi umsulwa section 70 beconstitution yeZimbabwe umsulwa ungakathonisiswa njalo ukubopha abantu inyawo lezandla ungani ngamadissident ungani ngababulali ungani ngabantu abahlosi ukubhidliza ilizwe kutshengisa ukuthi abantu labathukile besaba intsho lesithunzi sabo hhayi mahlabezulu asibeni lezibindi kodwa singathathi amanyathelo angenza udlame thina be-MDC silandela i-due process njalo i-rule of law
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kansela Jayston Majale uthi akusiqiniso ukuthi usethiye ibandla le-MDC Alliance waya kwele MDCT njengalokhu okuthiwo leli bandla njalo uselobele isigaba seMathebeleland South egcizelela lokhu. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni wethule umbiko esithi uhlangane lamakansela wonke aweGwanda ngesonto. Njalo athi ayathokoza ngokuba khona kwakhe kukanti azancedisa ukukhankasela leli bandla ukuze linqobe kukhetho lomnyaka ka-2023. Umnumzana Phugeni wathatha isithombe elamakhansila la ayekhokhelwa ngumnumzana Majale. Umsekeli wakhe ukhansila Panolo Maphala elinye lamalunga edalele ephalamende amelele sisigaba unkosazana Lindiwe Maphosa labanye. Omunye ukansila wenqabile ukukhuluma ngalolu daba njalo abanye asenelisanga ukukhuluma labo. Umnumzana Phugeni utshele iStudio 7 ukuthi kungenzeka ukuthi ukansila Majale wesaba ukuhlukunyezwa libandla le-MDC Alliance kumbe njalo useguqule umcabango. Kodwa yena uma ngamazwi akhe ngoba akulamuntu wayebanjwa ngamandla ukuvumelana le-MDCT emhlanganweni owaqutshwa eGwanda ngempela sonto. Kodwa uKhansela Majale uthi babezixoxela nje lo mnumzana Phugeni ukuze bezwe ayezokutsho njalo yena usekela umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kukanti wavotelwa esikhundleni akuso ngabasekeli bakhe abebandla le-MDC Alliance.
Ngaqala ukuthi ngitsho ukuthi kuba nzima kakhulu ukuthi ukhulumele abantu ikakhulu ngabe thethe isinqumo seze-politics esingathi political decision. Ngalokho benza gxile kakhulu ukuthi ngiphendule mhlawumbe ngiyimi njalo mhlawumbe ngifunisele okabe kwenzakele. Ngikubeke kuhle even kunkokheli ye-MDCT ukuthi hatshi mina ngingumeya weGwanda nguJaston Majale angizange ngitshiye ibandla le-MDC Alliance eliyilo elangithuma ukuthi ngizomela abantu ngo-2018 njalo ngilokho ngikhona phana kungabe mhlawumbe kuyindlela okuphume ngayo ebulenjini be-social media lamapitsha aphumileyo kodwa-ke okube khona ukuthi kube lalokho ezithi engagement ukuthi umuntu angathi ngicela ukuthi ngixoxe lawo ukunika indlebe ekugcineni ukuthi usitsho ukuthi wena uthini. Ngibaphumela egcekeni abafowethu athi hayi indaba ngiyayizwa, kodwa-ke ngiyabe ndanise abantu abangithumayo, ikakhulu abantu baka-WhatsApp nabantu begwanda jikelele. Aluba namhlanje ngingathi sengisuka lapho ephathini abangithume ngayo ngithi ngithatha enye iphathi ngaze ngabalobela le ncwadi izolo ukuthi kugcizeleleke lokho ebe ukhulunywa, ngoba bengisengibonela amakhomenti amaningi asuka ebulenjeni ukuthi athini. Kuba nzima ukuthi ngitsho ukuthi abanye bami bathini, kodwa-ke wonke umuntu kuba nzima ukuthi mina ngitsho ukuthi ngathi kuyilokho. Mina ngendlela engakhuluma ngayo from an official position ukuthi akula even ukhansela oyedwa osengitshele wathi mina sengithethe lesi sinqumo ngeva kokuzwa lokho. So engikubikayo le phathini yami MTC Alliance, ngibikele u-chairman we-province ukuthi athi baba chairman, mina i-official position ukuthi silokho siku-MTC Alliance. Nxa kungaba lo munye kuyabe kusenhliziyweni yakhe, kuyabe kusengqondweni, kodwa-ke okukliye okwami lokuthi athi ngilokho ngikhona phana.
Sibonile njalo ukuthi isigaba seMat South kuthiwa sesizaqalisa ukukhankasela ukhetho luka-2023. Liyabe likhankasela ibandla le-MDCT. Baningi yini abacabanga njengani sesikhangela abantu esigabeni khona ngapho eGwanda?
Khonoko kuthoyo ukuthi kuthiwe sesitshiwe i-MDC Alliance kukhahlameze abantu abaningi, hatshi eGwanda kuphela, mhlawumbe iZimbabwe yonke, umhlaba wonke. Sithola amafoni lapha nalapha bekutshengisela, kuyatshengisela khona ukuthi i-MDC Alliance ibandla elilabalandeli abaningi. Njalo lami ngiyathemba lanamhlanje ukuthi nilabalandeli abaningi, yikho sikhona apha njalo sinqobe ngamavoti amangalisayo. So siya ku-2023, iqiniso yikuthi mina ngendlela elilokho ngibona ngayo ukuthi i-MDC Alliance izanqoba, ngoba vele ilabalandeli abaningi. Lanamhlanje abantu belokhu beyikhangelela ukuthi yiyo engaba yisumbululo kwezombusazwe nokuletha impilo engcono ebantwini beZimbabwe.
Abanye njalo bathi iningi lamakhansila lamalunga edalele ephalamende aya ku-MDCT, ayenza lokho ngoba ifuna ukugcina izikhundla zawo kuze kuyefika u-2023.
Lokho sokusiya ngumuntu, kodwa izikhundla lezo bele zicabanga ukuthi sazinikwa ngangabantu. Ngakho-ke yikho omele sisikulandele khonokho. Kodwa-ke engifuna ukugcina ngakho ukuthi yebo kambe ikhodi ingabe ikhulumile, kodwa-ke kulento kuthiwa ngama-legal technicalities, le kunye okuyi-political route, ukuthi lanxa kungaze kube nama-legal issues athi lo senqobile kulalokho, kodwa ekugcineni olabalandeli ngubani? Sizabona la namhlanje ukuthi abalandeli belokho bekhona, belokho belandela u-advocate Nelson Chamisa. Yikho iliqiniso elikhona eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lo ngu-Councillor Jaiston Majale, umeya wedolobho leGwanda, obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le emajawundeni eGwanda. Le balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe, ndisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi akusilo qiniso ukuthi umhlabathi wonke owathathelwa abelungu uzabuyiselwa. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka uthi amapulazi azabuyiselwa angamachumi amathathu lasikhombisa 37 kuphela ayiwo aphansi kwezivumelwano lamanye amazwe ezithiwa yi-BPAS. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomongikazi uSister Pretty Mpala obesebenza esibhedlela sempilo obhubhileyo ebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Umampala ubehlala elokitshini leMakhandeni njalo ubekwe ngolwesihlanu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani bafowethu labodadewethu, linjani lapho elingabe likhona. ngaphe Zimbabwe udubo kuphela. Basakazi sinesicelo thina njengabalimi beZimbabwe. Siyacela basakazi kubana libe lisethulela okuphathelane lezomumo omkhathi. Lokhu kuyasincedisa thina njengabalimi ukuthi sibe sisizwa ngezomumo omkhathi ukuthi silungiselele njani njalo umkhathi wethu uyabumi njani. Kanye ngitho le ngeviki sibe sikwazi ukuthi umkhathi wethu umi njani. Ngapha iRadio Zimbabwe kayibambeki ngitsho njalo iStudio 7 isesilalelwa ngabantu abaningi eZimbabwe. Siyalicela basakazi, ngumpofu okhulumayo esilobela.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baStudio 7. Ya liphila njani khona ngapha eAmerika madoda? Hayi khani ngenkosi, lathi siyaphila ngenkosi. Into engifuna ukukhuluma ngayo lapha sengqondo yami nathi ukhonjwe lekangisola la mina esenze iplan lami senze iplan kodwa yena wayekwenye company lami kwenye company. Unjwa lo wasebona ephepheni ivacancy eHarare. Wasesuka egada eseHarare elanda ivacancy le. Uthi nxa efile eHarare uthi khona ngafika ngangena kwi-interview. Hayi, ngapasa. Uthi nxa ngipase kuthe kusasa kumele ngihambe ngithatha umsebenzi noma benginike indlu noma ngiqasa umsebenzi. Bathi kuye uvela ngaphi? Wathi mvela eBluwayo. Bathi eBluwayo, hayi sorry, besingakhangelelanga thina umuntu ovela eBluwayo. Thina sikhangelele umuntu okhonapha eHarare noma surrounding iHarare. Hayi sorry Mr. Moyo, ungazibuyelela eBluwayo. Ngazibuza ke ukuthi khona hayi khani manje nxa kunjalo njengoba kuseZimbabwe abasithoneni babuya kube lamavacansi eBluwayo, ePlum, eCholocho, Bedbridge befike bethatha umsebenzi. Kusho ukuthi khona vele abesiNdebeleni nxa engathola ivacansi endaweni zeMtwamtari, Harare, kusho ukuthi khona umuntu khona kasekhohlwe ukuya khona engawesti imali yakhe siya khona ngoba kasuke bemamukele. Yabo indaba khona. Pho ke ngangizibuza khona kade njengoba na kule devolution of power. Kati yaphela ngapha, yaphela emoyeni nje njengomsuzo ukuthi umuntu uyathi dwi unuke kudlule. Phela ngani yasebenza phela liyani indaba ngoba indaba enhle, i-division of power. Hayi, asazi. Konke uzobona uNkulunkulu ngiyowaziyo. Ngiyabonga. Basakaza bahle. Labalali bakaStudio 7 bonke.
Yebo, asazi baStudio 7. Linjani? Ya, ukhulumayo iMudlamini lapha eKhezi. Into engikhuluma ngayo lapha nansi. Nangivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwe abalungu. Ngivela ye ngumbono omuhle futhi lo. Ngenxa yobana ake sithe nxa sisonda iqiniso singahlohli ibhaji sithi khona nguphi ufama omuntu omsundu oke wahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke. Ngakho lo yedwa ngitsho yikho mna ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta. Kawenze engakhayeli muntu ngalo mbono ngoba two wakhathi si i-ada ilo mlungu hayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanya khona nembali umbono womlungu lo mbono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Uhulumende lo mbono wakhe kawenze ekuphoyise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakudli. Yumbono mina ngokubona ngithi kwalo umbono uhulumende kamnangakwa urayithi wena ukuhambise phambili. Umbono wakho muhle mnangakwa ngoba khayela yena uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele tsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempa kwabo.
Bakithi sihlobo livuka njani basakazi bakaStudio 7 abahloniphekayo. Bakithi into esingayitsho nje emhlabeni waseZimbabwe. Mina ngazi ukuthi kukhona oZuma labo Ramaphosa azo nezi zonke izinkokheli zesadiki shuwa. Zihlulekani ukuma eqinisweni, zimele iqiniso. Njengoba nje uMnangagwa esehluleka kangaka. Mnangagwa kaphuma esikhundleni kavotelwanga ngabantu. Aluba wavotelwa ngabantu, alubuya hlonipha. Abantu akhuluma ngabathi bamvotela bakuphi? Ngoba nxa kungathiwa kuyayenziwa isurvey kubuye kuzobuzwa abantu, laye ngaba nenhloni. Njengakithi eMathebelelendi, imaze umbulali wabantu beMathebelelendi. Lo mama lo nkosikazi kaMthwankwa lo futhi angabuya akwazi ukuthi izano leyayikhulumelayo seqalisa ukukhuluma ukuthi emathebheleni ndisi minority uyakwazi ukuthi sabulawa yiwamashona sesibe sabe kakhulu abantu besishone vela sisesabi nix uzacaphula abantu bemathebheleni ndenye indlela engaphezu kokwacaphula akazami ukuhlonipha abantu eke zibambe noma esidla imali yezane engakhulumi equmlomo ubhishopu lo weRoma ukhuluma iqiniso kamiyeki waye behlala bengathandi iqiniso bona. Ngiyabonga.
Linjani bahleli beStudio 7 endabeni yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus? Khona kubuhlungu ngoba abantu bayafostele ukuthi bephume phandle besiyadinga ukuya ethunjini ngoba nakuthi umuntu ahlala endlini hlezi ekhangela abantwana, abantwana bekhala bazwisisi phela abantwana ukuthi kwenzakalani. Bese kuza indaba yokuthi amalungelo abantu awahlonitshwa elizweni. Lokho kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe vele angeke vele amhlonipha umuntu. Khangela kathesi umshwanga uthethise ubishop uNdlovu. Emthethisa kuyikuthi khona leyo ncwadi abayibhalileyo kayibhalanga enguNdlovu iphuma emzini wakhe. Kodwa eyibhale ngabo bishop bonke besola into eyenzakalayo elizweni. Kodwa wakhetha yena ethi khona yena njengoba vele ezazi ukuthi ongkhona uphuma kuma-minority. Mina bese ngiyakujabulela futhi khona lokho ukuthi khona hhayi uyasinceda vele thina as abethwakazi. Kukhona abakufunayo kithi elizweni lethu labethwakazi. So kuyakhanya nje kuyacaca ukuthi hhayi thina akusamelanga vele sizibandakanye into ezenzakala eZimbabwe. Thina sokumele ukuthi sifokase ekutheni siqala njani impilo yethu as abethwakazi. All alone singelabo thina labo abantu beZimbabwe ngoba hhayi bakhohlakele kakhulu.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Kube lokutshengisela kwabasola ukubulawa kwabensundu ngamapholisa kwaba labatshengisela besola abatshengiselayo. Lokhu yikho okuhlangabeze uMongameli Donald Trump ngomvulo eze avakatshele iWisconsin lapho okwadutshulwa onsundu ngamapholisa inhlamvu eziyisikhombisa befuna ukumbopha. Kungelani lokucetshiswa ngumeya logavena wedolobho leWisconsin ukuthi engayi eKenosha ngoba engaphehla udlakela uTrump uvakatshele indawo ezatshiswa ngababetshengisela.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Sizabaphathisa kakhulu abalahlekelweyo kutsho uTrump. UTrump wahlangana labezomvikela hathi imuli yalo owadutshulwayo. UMongameli Trump yena uke wathi omhlophe wadubula wabulala abantu ngesikhathi kutshengiselwa wayezivikela. Kodwa lokhu kusolwe ngabanengi ababalisa ozancintisana laye umnumzana Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames. But we must not burn. We have to build.
Ilizwe liphakathi komlilo kodwa silomuntu obasela lumlilo kulokuthi awubhule kutsho uBiden. Kodwa yena uTrump usole abebandla lamaDemocrats esithi yibo abenza ukuthi kube lodlakela lolu.
Yeah! mtimbane. Kuluyeka mtimbane sesivali mbubu. Imlupenda melele nasayikete. Nimkata sida melele nasayikete. Nimlupenda melele nasayikete. Nimkata sida melele nasayikete. Nimlupenda melele nasayikete.
Celebrate ingoma kaMadlela featuring Boyoyo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume lentathele izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abakhululwe esitokisini izolo ngemva kokuhlala okwenyanga eyodwa lengxenye bathi kabasoze babuyele emuva kumkhankaso wabo okulwisana lenkohlakalo elizweni. Umeya weGwanda uCouncillor Jaiston Majale uthi akusikoqiniso ukuthi usechiye ibandla leMDC Alliance waya kwele MDCT. Siludqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.